amalungiselelo ngathi ahamba kahle kakhulu kananzela ukuthi uma ukhuluma ngento ground le yinto-ke urhulumende weZimbabwe angafuniki ukuthi abantu bekhulume ngayo. So nxa usezinto ze-goground kumele ukuzilungiselela ukuthi uzatshona ugijimisana ngamapholisa lapha lapho usethuselwa into zonke ezinjalo. Kodwa-ke okwakathesi amalungiselelo lapha asesezingeni eliphezulu kakhulu. Mhlaka-29 sizabe silonja-ke i-goground documentary leyo, sizama ukukhangela ukuthi kati vele kuze kube le-goground khona kwakuhambe njani, kuyini omnanga kwakumbe omgabe abasolayo ngesikhathini. Kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini? Balakathesi balokhu bevikavika nje bengacaci bengafuni ukuthi bexolise. Kuyini abantu abangakwenza ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphumelele lihambe phambili? Ngokuzathola ukuthi abantu balokhu bezondana, abantu balokhu bezondile, abantu balimala, balahlekelwa zimpahla zabo, balahlekelwa izihlobo zabo. Kulabantu kathesi abangakwaziyo lokuthi leyo hlobo zabo zaya ngayo. So yizo izinto efuna ukuthi abantu bangathi bexoxe ngazo zenezo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo? Sabona ukuthi amapholisa bake bakubiza, kukhona yini okunye okwenzakalayo ongathi wena yikukwethusela?
Kuningi okwenzakalayo, mhlawumbe engake ngikukhulume kathesi ngifuna ndakugrima idokumentari yami ingadlula, but kulokwethusela okuningi okwenzakalayo. Ngithi mina angilandaba lakho lapho nokho, ngoba ngiyakwazi ukuthi vele bazimisele ukuthi idokumentari le ingenzakali. So I don't think ngizathatha isikhathi sami ngikhayela ukuthi benzani. Mina i-focus yami ukuthi mhlaka-29 idokumentari ibisenziwa. So I'll spend most of my time ngikhuluma idokumentari than ukuthi bakhangelele ama-sites, ngoba bazabona ngani bayenza into.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ozinxusileyo emkhosini wokuphawula idokumentari yona le?
UGesof wona lapha kuzabe u-retired justice Selonare onguye usepherson we-National Reconciliation National Peace and Reconciliation Commission. Ingathi nguye umuntu ozabe ayi-Gesof wona lapha. Then bazabe khona abantu bamabandla bama-church atshiyeneyo, abe-civic society, babe khona lo mphakathi nje wakobulawayo. Sexpect ukuthi abantu bazagcwala bezobukela i-documentary leyo, kwenzela ukuthi bezwisise kakhulu imbali yabo, ngoba isikhathi esiningi nxa sikhuluma i-documentary amanga amaningi akhulunywayo kulokungazwisisi okuningi ukuthi abantu, ngoba i-information le isikhathi esiningi abantu abayitholi isihlakele, nabantu abalayo kwesinye isikhathi besaba lokuyikhuluma. So mbona ngani i-documentary le izanceda ukuthi abantu bezwisise imbali, i-history yeZimbabwe ukuthi kwahamba njani. Actually umkhosi lowo uwenzakela koBulawayo ukuthi nje abantu kwesinye isikhathi basuke bebele confusion nxa usithi i-rainbow becabanga i-rainbow towers, kodwa uzananzela ukuthi kuyabe kule ntwasa festival koBulawayo. Yikho-ke lapho esizabe silontshela khona i-documentary ngesikhathi sentwasa festival. So umcimbi lowo wenzakala koBulawayo, then ngokuya kwesikhathi sizawuthatha siwuhambise eHarare.